abantu mhlawu inyanga ngona ngoba wena ulapha abantu uthando ngela abantu ayi usana ngana abantu asekomenta bathumba yini njani njani some protect ngoba mina ngazathanda abantu abakaqe bahlala njalo bakhulumi zinini indaba
I'm gonna go to the next one.